abantu bafuna ukuthi babone ukuthi ulethemba yini nxa ke ufuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe. Yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani, bazilihlele lapho ezivela khona. Njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphansi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abachasisele ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha.
Umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yosebhilithane eleZimbabwe lingabe likhuthile lapha yini?
Kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangele ukuthi ingene kukhumuni wayo. Ukunganxusanga kwababa uMnangagwa uthembe ama-signals okuthi iZimbabwe ngokwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uRamaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona. Kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona kweBhilithani nxa sigele ngeZimbabwe kwabona njengani kulokuhlukuluzwa kwabantu kulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment. I-Commonwealth bid yakhona ngani izaba nodubo ngekhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Unodubo sibili, ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumende engathintshanga amapolicies. Nxa kuyukuthi uhulumende kakhangelanga lokho uthi azenze njani, uthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe. I-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank nohulumende.